kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani balaleli be-Studio 7, mina ngumanzini we-Jacob kalapha nje embereni kwalapha. Yazi sidakekile ngomama lo okuthiwa ngumakhuphe lo Monzo. Sidakiwe ngabo, angikwazi ukuthi ngabantu abanjani, kodwa okusalayo ukuthi abantu laba libatshele ukuthi ukukhokhela abantu ku-politics ayisiyonto yekhothi. Khothi ngeke isinike umuntu ofana ubana sikhokhele. Please, ukhuphe asizanga vele simvotele. Umonzela samlahla kuma-elections. He's a poor hungry. So in the corner now, I witness Nana. She thinks he and I will bring her. She's a presidential staff. Umudlo. Aga chiani lat. In the end, I will. No ma kupi wake. Ijele ilo siva lo zvanu pagat. Jele abanga skoshi. Agula nito no ma oeyeto. Nina lapa ukona. Sibu branch ekhona abantu bonke abakhona bakhuluma okubuhlungu ngabo laba bantu ukuthi ngabe kuthiwa bayakwazi ukuthi into abayenzayo isizondisa kanjani. Ngaze labakhulumi lokukhuluma. Please, please, abeke basixolele, asibafuni, asibavotelanga. Amavoti abo angasakhawunti ke. Amavoti abo nxa ekhawunta kuchamisa, then uchamisa becomes the president. Akhawunti lokhu abawukhuluma ukuhamba kanjani. Please, please, abanye basicwela, asibavotelanga. Yebo kambe ngendaba yokuthi basapotwa izanu bakuphalamente, but bavotelwa umbani? Bamelele bani? Heyi, ake sisicwele nomakhuphe, sidiniwe ngayo.
Ngivuka njani basakazi be-Studio 7, ngupita kobhide endlini yani. Ngisithi ngaqhuba kahle umsakazi wethu olisezela wona, sibonga kakhulu ukuthi inkosi iliphathise. Siyamangala ukuthi kathi thokozane basiqhubekela phambili lokho belishana lo Chamisa kambe ama-MPs akhe akhethwa ngabantu. Abantu bona bami ngathi manje ma sebethathelwa ilungelo labo lo sokuvota, sebethathwa ngokufakwa abantu abangazange bebavotele. Kodwa isiphetho kuzabonakala ukuthi njukulo xaxa kuyawe lana. Jike ngikhona lapho kumahlasela sa-channel. Uvuka njani Bhutiza? Sawuthi mahlasela nasicela uvuka njani. Jike ngese-Joseph Abraham Chathe sakholwane, uvuka njani khona lapho Bhuti? Ngithi uphila impilo ende uzinanzelele nge-COVID-19. Sadika Khetshane Vusumuzi Kududuzi Lusankosi uSipho Jiyane philani uzinanzelela madoda, i-COVID ayiphelanga.
Njani basakazi, singahlokhe sifaka lapha ama-odiyeto anginingekadanga sazi ukuthi uhamba, kodwa ukuba sikhuluma izinto ezisenhlizeni zethu sasizikhuluma zisafiki. Thina sifuna ukuthi bona sikhulume sibili ukuthi kambe shuwa lubaba lo bashingo wabalulangagwa lo lo phela nguRamakopa ukhangele e-South Africa vele yena kakwazi ukuthi angamusathini nguRamakopa. Ngoba kathesi kunjenje ufuna ukuthi sumehla laphansi abumva umthetho ukuthi ye umuntu ozachothoza yena uyambuka. Uyayehluleka ukuthi abone ukuthi amatitsha ahala mali. Yena akakwazi ukuthi utitsha uqakathekile ngoba yena ukuze abe khona phana wahanjiswa ngemfundo. Kakwazi khonokho. Kathi yena uvalani, wathi yena ye abantu bazakhululeka, ikukhululeka khonokho. Abantu kabamthethisi, kabathethisi igovernment yakhe. Igovernment yakhe kabasayifuni abantu. Lawa abantu bokuzima umakhuphe lo Chamisa nabo bonke bobabili bayizihlulekisa. Vela abantu bangazi bethi uChamisa, uChamisa sisambona thina vesi. Chamisa laye ngeke abuse abantu, umtitinsi kamgabe, ngumgabe omncane nalo uChamisa yena. Yenalo kalakata kamgabe, ukungena kuChamisa yikuya kumgabe straight mgabe lo. Akula muntu ongenza kanje. So yena usuka khonale ebuyutini bakhe buyetatazele funa uzocanga phezu kwekhanda likamakhuphe. Mina abantu angikwazi ukuthi bayala lokhu besikula umakhuphe. Umakhuphe usethengwe izanu, yesithenge izanu zehlulekela yodwa izanu futhi ithi zehlulekela khwathi i-opposition iphatha kula lutho. Bese sikufuna kuphela emathebelelendi ukuthi abantu bakithi emathebelelendi ake lizame ukuthi lani ke likuqoqane libe yimbumba, ke lithiyane lento lezi ezisisonini kade kumbe kalizwa lokhu lidizi likhangela uChamisa masocha mizuzulisiza ngani njengoba beyaso umntu wakini 40 years lokhu sithule nzima sina mgwaqo kairoad akula kezi road lapho kulomdala khona unkomo ungahamba uhamba ngokuyisit lokhu engingabona lo nkomo laye futhi bona abazi bamenzela isithombe bathi ngufather Zimbabwe futhi abazange bamhloniphe uchamisango uyosiza kuya esilungisela ngapha thina asikhiyaneni labantu laba bangali baphetha kathangana
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.